Siya kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguntungameli Nkomo.
Langala phuma lendaba. Langala phuma lendaba lashona lendaba. Langala phuma lendaba. Langala phuma lendaba lashona lendaba.
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sikondolwane ePlumtree lapho okuboshwe khona izakhamizi eziyisithupha ngecala lokubulala owesilisa ebezimethesa umlando wokuntshontsha imbuzi kamakhelwane. Abasolwa baboshwe ngamapholisa akomadlambuzi. Sixoxele linye lawo lachasisa kabanzi.
Lo umuntu ngathi wahamba esiwayeni omunye umadali kala ebusuku. Wahamba wayethatha imbuzi amadali kala phakathi kwalawa umadali kala okhala wakhona. Yena wathethethetha imbuzi wahamba wayehlizi imbuzi leyana egayeni wahamba la emzini wakhe. So lo umadali kala okhala wathi usidinga imbuzi yakhe wayitshela imbuzi yakhe. Wazitshelwa ngomunye ukuthi hayi akhe ngabona umufi lo ehlinza imbuzi enje kanje kanje kanje. Yena wazomlando wahamba wayathekisa abanye abangane bakhe bayathola khona okwahlinzela khona imbuzi abalonda igazi lalithonda ngendlela lase laqonda emzini womufi. Wathi ufika emzini womufi akhena ingekho umufi kodwa kwakunomama wakhe nguye wakhela ukuthi umufi ungaphi. Bamlanda futhi khona lekho umakhelwane babuya layo. Umufi kayalawa ukuthi imbuzi wayeyitshentshile imbuzi kamadalisikala ngase bathela lenyama yayikhona emzini yakhe abasadinyanga okuningi ngase bathela sikumshaya konke engu-eight.
Bamtshaya wahle wafela khonapho kumbe wayafela esibhedlela?
Wathi sebemtshaye kanjalo umfilwana bamtshiya emele kodwa umadalisikala okhala njengoba kwakungumakhelwane wakhe eseduze wayehamba emsuku esiyomtsheka emkhangela ukuthi yoku esaphila yini and njalo u esaphila ehamba emnika amaphilisi lamanzi ehamba insuku eziyisithupha ehamba esiyomtsheka endlini yakhe kodwa bethiya bengazi bethile umnyango wakhe phakathi emkhangela ukuthi usaphila yini. Kwathi ngelanga lesithathu bathi besekutsheka kwaphansi ekho wathola esenjani esehlile. Ngathi umama kamufi nguye waqala ukubona ukuthi hhayi umufi lazo selemalanga engambona njengemva kokutshaya kwakhe wathi esiyitsheka endlini yakhe ikho wathola esile.
Sikhuluma nje abasolwa bangaphi lokhu bekhona ngapho kwamadlampuzi kumbe sebaya emthethwandaba?
Sisahamba labo ekhothi sikhuluma kanje ngaku-remand eklamship prison kwafana ngoba ukuhamba labo wangena ku-initial remand wangena e-prison.
Amacala anje mpholisa ungathi avamile yini khona ngapho kumbe into ephongkwenzakala nje kanye?
Kumadlambuzi indawo ningathi kunyanga esidlulileyo ezingaba zintathu kumbe zine. Ningathi kuyathula mbijana ukubulawa kwabantu kodwa okwamanje sengathi sekukhalile ngoba inyanga edlulileyo sathola futhi umuntu wesifazana wabulawa nendoda yakhe ngemva ukuthi indoda yabuya ifika ekhaya yathola umfazi efika kungaba kuyisamthing wakufaka ekudleni kwendoda. Indoda yathi yacaphuka isithi umfake umuthi then wathi wamtshaya nge-pik wamdabula ikhanda. So kathesi sokuyenzakale futhi kukanye wathi indawo leyo yemadlambuzi indawo yokulawa kwabantu kulokhu kusiya phambili kukanye abantu kabafundi.
Amacala okutyontshwa kwezifuyo wona ke avamile lawo?
Okwamanje ningathi sekungcono kodwa umnyaka odlulileyo amacala okutshintsha kwezifuyo imaningi kakhulu kakhulu kubantu abasuka indawo ezinjengentsholotsho zibuya emadlambuzi zitshontsha izinkomo namadonga behamba besiyothengisa bethengisela abantu abasuka kubulawayo bethengisela khona le etsholotsho. Njalo sekulabanye abasuka kithi lapha futhi komadlambuzi betshontsha iinkomo zasebhofana bebuya lazo indawo lethu yemadlambuzi ebethatha ezikomadlambuzi ezikaphisa khona le futhi ebhutwana njalo njalo. Kodwa ungathi okwamanje kungcono especially lo umnyaka
uzulu wakomadlambuzi kuyini ongathanda ukukutsho kuye ngezehlakalo ezinje?
Kathesi sikhuthaza abadala kumbe abazali ukuthi bahlale phansi nabantwana abafana besilisa ukuthi babafundise ngendaba yena le yokuhamba bethatha izinto zabantu njalo nokuthi bafundise ukukhulumisana makho nenkinga esigabeni.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mpolisa, siyabonga kakhulu.
Kulungile baba Ngoma, ngiyabonga.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba besixoxa lepolisa lakomadlambuzi ePlumtree ngokubulawa kowesilisa obesethezwa icala lokweba imbuzi. Thiyani indlebe uhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Aushwele baba angala phuma lenda ashona lenda
awuyelele
angala phuma.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.